bonke laba bantu abakhonza uNkulunkulu yindaba lingasali igame lithi Sathane ngoba bamfuni. Bonke laba bantu abakhonza uNkulunkulu yindaba lingasali igame lithi Sathane. Oh,